amasiho awethu sihashona phi ona amasiho.
Uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke ngilo baba uPeter Zwide Khumalo. Baba Khumalo, kunjani?
Ngiyaphila baba Thiwe, kunjani wena?
Ngiphilile kakhulu, kunjani khona ngapha koBulawayo?
Hayi, uqondile, ngiyathaba ukuthi wena ukajithi isibongo. Sekubaluleke ngabajithi isibongo ngapha, kade nilekelela ukujithi isibongo.
Mina vele ngumthembo ozithembayo. Ngiyadala nginjalo.
Akuthi ukhona omnye udube ngapha esigodini layo uthi uKhumalo, sekufuna indlela akhe ezinye ezingazaziyo futhi lakhe.
Ye madoda, kunzima khonokho kubantu benkosi. Khumalo, singathi wena kusimo siphi sokudinga umntwana ozathatha-ke ubukhosi bukamthwakazi?
Kusukela ngo-6 November 1997 owaba khona umhlangano owabizwa izinduna ezine zithi zidinga lapha okulomntwana khona. Kwavunyelwana ukuthi umntwana ukhitshwa yindlu kaLobhengula. Mhlaka 31 December 2014, amaKhumalo futhi ahlangana avumelana ukuthi umntwana ukhitshwa yindlu kaLobhengula. Ngakho kusukela lapho indlu kaLobhengula ngo-January 2015 kuze kube khathesi ilihlangana, ihlangene izindlu ezihlanu ezaba labantwana endlini kaLobhengula, ezintathu kaNguwenja, uMankisimana noMthezeni abazange babe labantwana. Indlu kaNjube ekaSichiwe, ekaNyamande, ekaMhlambi, ekaSintinga yizo ezaba labantwana. Ngakho izindlu lezi zezimelwe zakuphela ukuthi zizasebenza ndawonye zikhangelele ukuthi zikhethe umntwana phakathi kwazo. Okwakhathesi insukwana nje lezi ezenzakeleyo, indlu ngokwayo ekaLobhengula isilitholile ithole phakathi kwazo. Ngakho okuzakwenzakala ukuthi kuyalandela isintu, kwaziswe izinduna labanye abamasiko ahambelana lokuthi ubukhosi bumanjani. Njengamanye amaKhumalo, izinduna yizo zizaba lomlandu wokwazisa abantu ukuthi umntwana ngubani. Akusiwo mlandu wakoKhumalo ukuthi bakhiphe ukuthi umntwana ngubani, ngoba kuyabe kufanana lokuzibeka lokho. Njalo izinduna zingakhipha ebantwini, ngoba izidla abantu yizo futhi ezizalungisa ukuthi umntwana ugcotshwa nini. Ngakho indlu kaLobhengula inyanga nalingakapheli iyabe isazisa izinduna.
Ye, kodwa-ke siyabona-ke ukuthi kule mbiko ekade ilokhu iphumaphuma lapha, omunye oziphumele egcekeni umnumzana Stanley Raphael Khumalo, kuzobuya-ke sizwe kuthiwa kulolu baba futhi njalo okuthiwa ngumbulelane Lobhengula. Kambe abantu pho bakuthatha njani khonokho?
UStanley Chuma Khumalo hatshi kazalwa endlini kaLobhengula, ngakho intonga yobukhosi ayikho endlini lapha athi ukuphuma khona, ngoba lohlangabeza ngazange akubakise ubukhosi kaLobhengula. Ubulelani ngumntwana wethu, ngumntanami mina njengoba nginje. Ngumntanethu uzalwa endlini kaLobhengula, kodwa ukuphuma kwakhe ukuthi kuthiwe nguye oba yinkosi akukhitshwanga yindlu kaLobhengula ngendlela okwakuvele kumiswe ngayo ukuthi indlu kaLobhengula yiyo ekhipha umntwana. Okwenzakeleyo yikuthi kulamanye amaKhumalo ahambe ayamfukula khonale e-Eastern Cape, abuya laye athi phakathi kwendlu kaLobhengula nguye ofanele abe yinkosi. Ukuthi bamthole njani asiwazi, njalo thina asinazi siyingene indaba kaBulelani ngoba ngumntanethu. Siyamthanda, siyamzala, kodwa indlela yokukhethwa kobukhosi ngendlela izizwe kaLobhengula ekubambe ngayo hatshi ayisiyo emkhiphileyo. Kodwa emfanele kutsho ukuthi ukuwabuya emele iziya kwabo wahlangana nezizwe kaLobhengula kabili, kodwa waseziphuma waya kumalala amanye amaKhumalo eceleni ukuthi akhethe yena ukuthi abe yinkosi. Hatshi, izizwe kaLobhengula ayikamkhethi, njalo ayisuye embonileyo ukuthi abe nguye oba yinkosi. Kodwa athi ungeni kangako ngoba amaKhumalo lawo yowafanele achasisele abantu ukuthi bakwenze njani. Inxeba i-internet asikwazi.
Ye, kodwa ngizokukhangela phela abantu abasoze bedidane ingqondo khonapho ukuthi akusakhanya ukuthi kuya ngaphi khonokho esikhuluma ngakho. Akubhale ngamafutshane khonapho kuKhumalo. Pho kulula njani konke lokho?
Abantu besintwini, isintu sabo bayasazi ukuthi sihamba kanjani. Njalo silethemba ukuthi ye kwenzakala ukuthi baphambaniseke basinazeke ngenxa yokuthi sokube labantu abaningi abanza ukuthi bathi bazinkosi. Kodwa indlu eyasala le ntonga yindlu kaLobhengula, njalo indlu kaLobhengula ifikele izinduna zake zayeluleka ukuthi ibambe njani lo umsebenzi.
Ngithatheleni ithuba ukuthi ngikubonge kakhulu baba Khumalo ungathinela kusasa.
Ngiyabonga baba Dube.
UKhumalo-ke udabuka endlini yesikhosini yesizwe samthokazi. Oliver Little Mining in Jabulo, Untembo Temple, who keeps to be denied.
Amasiwo, awe tu, ahashonapi, amasiwo, uwe ukoni zulu awuse, ziwa.